Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 1 Nhlangula 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntunga milinko mo
endabeni zethu lamhlanje.
Indaba le yemgodi yemagolide kumbe imgodi yokwembiwa okwenziwa kwalokho ezomnotho akuqondanga ukuthi ibiphiwa abantu benzani kunokuthi iphiwe abantu abaqondileyo njalo abazathuthukisa isigaba sabo.
Izakhamizi zezansi emandebeleni zidla amahabula ngokwabelwa kwabasakhulayo bezanu-PF. Imigodi yokwemba igolide eBhalagwe kuthiywa izakhamizi zaloo mango.
Kakaso wenziwa ngomgabu ukuthi yena ukhuluma labo ntango ukuthi bavotele izandu ukhetho oluzayo. Bona even otanga bakhona labo kuyabe behlanya sikubulalela umuntu yena ongasakwanisi nokuzenzela angakwenza. Njalo asikho esikukhangeleleyo.
Kuyaphithizela edolobheni leMarondera, amalunga ezanu-PF elungiselela ukwamukela umongameli Mugabe kusasa lapho aqala umkhankaso wokukhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalise ukumvotela ngobumnengi.
Lanxa amabandla ezombusazwe aphikisayo ekhankasela inguquko kumithetho elawula ezokhetho, ukhetho luka-2018 lukhanya luza kwenziwa linguquko ingakenziwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Izakhamizi zezansi emandebeleni izibikwa zithukuthele phezu kokwabelwa kwabasakhulayo bebandla leZANU-PF. Imigodi yokwemba igolide eBhalagwe kuthiywa izakhamizi zakulumango. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zekezi eBhalagwe ziphakathi kwemizamo yokubonana lenkokheli zomdabu mayelana lalesi sika, bethi kuyimihlolo ukuba ibandla elibusayo liphe abasakhulayo bokuza imigodi yokwemba igolide kodwa isehluleka ukupha izizalwane zakuloo mango. Umnumzana Jabulani Ndlovu uthe akuqondanga ukuthi kuphiwe abebandla elibusayo kuphela, ngakho ke kumele kumiswe kungakayikhathana.
Okwakuqala ilizwe leli alilwelanga ukuthi kube lohlangothi oluthize oluyilo oluziza insuzo njengalokho kwenzakala namhlanje. Indaba le yemgodi yemagolide kumbe imgodi yokwembiwa okwenziwa kwalokho ezomnotho akuqondanga ukuthi ibiphiwa abantu benzani kunokuthi iphiwe abantu abaqondileyo njalo abazathuthukisa isigaba sabo. Lokhu ke sikubona kuyinto engafanelanga yenziwe loba ngaliphi ilanga. Njalo futhi into le kufanele imiswe ngokushesha ngoba kungaqhubeka kunje kuzaletha ukudubeka okukhulu ebantwini abaningi mhla upresident esefile.
Umnumzana Sengezo Chabangu webandla le-PDP uthi iZANU-PF loMgabe bayadelela.
iZANU-PF loRobert Mugabe bayadelela. iMbalakwe yindawo elembali embi nxa sikhangela isimo seZANU-PF. Yikho kulama mass graves amaningi eMbalakwe. Lamhlanje sebenika abantu imisebenzi ukubana bayemba amagodi wonke wona lawa amangcwaba wonke abantu abafayo besithi kule golide. Kulusizo olukhulu kakhulu lokhu thina ngoba imisebenzi asebeyenzile yikuwemba amagodi lokunika ubhona lomkakhe umsebenzi.
Umakhale khukhwini kamphathi ntambo obona ngezokwenjiwa umnumzana Walter Chidwagwa belungaphendulwa muntu. Udaba lokwembiwa kwegolide ezansi emandebeleni selulethe ukukhathazeka okukhulu. Izakhamizi zisithi abantu bokuza yibo abaphiwa izichenxe zokwemba kuthi izizalwane zalumango zivalelwa phandle. Igolide ngelinye lamabhizimusi eliletha imali kunye lokudala imisebenzi ezweni, noma nje umumo womnotho ezweni umimanzonzo. Nimele iStudio 7 wobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Kubikwa kuchone kupitizela emarondera lamhlanje amalunga ebandla lezanu PF elungiselela ukwamukela uMongameli Mgabe kusasa lapho azaqala khona umkhankaso wokukhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalise ukuvota ngobunengi. Lanxa imigwaqo yalindawo imagodigodi leyo uMgabe azahamba ngayo kusasa ibikwa isilungisiwe yafakwa ithara entsha. UMgabe ukhangelelwe ukubhoda ngelizwe lonke ekhulumisana labasakhulayo ikakhulu abezanu PF esizwa izikhalazo zabo. Amanye amabandla aphikisayo agoqela LMDC leMDCT selesikhathi esungule umkhankaso wokuhuga abasakhulayo. Sixoxelo sakhulayo MDCT ongumgcini sihlalo njalo weBinga Rural District Council umnumzana Dube Mukomwe.
Umkhankaso owenziwa ngomgabu ukuthi yena njengomgabu utawulontsha ukhuluma labontanga ukuthi bavotele izanu ukhetho oluzayo. Mbona even ontanga bakhona lapho beyabe behlanya sibukulalela umuntu yena ongasakwanisi lokuzenzela angakwenza. Njalo thina asikho esikukhangeleleyo ngoba thina njengabontanga satshela ukuthi ngo-2013 abantu bazaphiwa 1 million jobs. So impendulwami elatshela ontanga nothi lokho kunye kukhulunywayo ngakho. Thina njenge-FDCT hayi asenze silandele izano, thina senzokwethu siyazama ngendlela zokuthi sikhuthaze abantu ngama-door to door campaign ukuthi abantu sikhulume nabo, sihlale phansi nabo, sibabonise kuyini ngoba thina sifuna ukunika abantu i-alternative ukuthi hayi singavotela MDC kuyini elikukhangeleleyo, indaba yemisebenzi, indaba yokudla, indaba yezibhedlela. Ngoba kadesi ungakhangela imigwaqo, ukhangela imigwaqo yatshiwa nguSmith, ukhangela imigwaqo yelomgabe namuhla kuyanyanyisa kwelezimbabwe.
Ihamba njani i-door to door campaign yenu yena leyo okhuluma ngayo, bayamukela njani abantu?
Hayi, ngingathi it's one of the best strategies esiyesenzile njengabontanga be-MDC ngoba lokuyani ukubuthanisa abantu endaweni ezijeneyo, abanye kumele behambe imange emide besiyahlangana lani, kodwa kathesi kuba ngcono ukuthi thina sibalande abantu ezindlini zabo, sixoxisane labo in small numbers beyifamily, bazwisise ukuthi kuyini esikhuluma ngakho njengebandla le-MDC ukuthi hayi thina isithembiso sethu njalo amandla enhlazi kuthiwa asemanzini, amandla ezimbabwe ukuthi ikhangeleke njengelizwe asebandleni abantu, ngoba yibo ababele bekhipha umgabi, ngoba i-MDC thina sikhona ukubakhokhela nje, kodwa abalamandla yibo abantu ontanga, yibo abahambe ezikolo kathesi akula matitsha ezikolo emaphandleni njalo umuntu abalama-degree bona abafundileyo yibo abathengisa i-airtime esitradeni. Kunzima kobo.
Umnumzana Dube Mukomwe ngosakhulayo we-MDCT njalo ungumgcini sihlalo weBinga Rural District Council.
Abakha inkundla zokukhulumisana lula ezebulenjini labasungula inhlelo zabomakhalekhukhwini ezama-mobile apps sebedlela evalweni besesabela ukuba ukuqatshwa kukankosikazi Bona Chikore, indodana kamongameli Robert Mgabe, kubhodi ebona ngokulondolozwa kwenhlonipho embikweni ethulwa emphakathini e-censorship board kuzaphazamisa imisebenzi yabo. Ukuze sizwe ukuthi inhlelo ezifana lalezi ezisungulwa ngabasakhulayo zizaphazamiswa njani ngaleli nyathelo, uMike Hobe weStudio 7 uxoxele umnumzana Hannibal Dlovu.
Ngokubona kwami le yaba sizethimbe ngoba yinto elungisela ukuthengisa abantu izinto abazaziyo nje. Ayisiyo into asiwa ekhupha i-information esingathi ayifuni ukuthi ibonakale i-government.
Awungitsheleke mnumzane, kungani usisho kanjalo?
Ezibhodi ngokwayo ikhangelela ukuthi ivikele abantu ukubona izinto ezixhwalileyo empilweni. Ayisoze ivikele ukuqinisa abantu ulwazi ongabantu bonke esiwa yi-public knowledge. So he play a series. He had a very clear. He told us that he had done his name. One of them wanted one name. One of them waited for the reasons of the foot. So I wonder why he asked.
Kodwa mnumzane uyazikhona ingcwethi ezike zasungula inhlelo zasebulenjini ezihambisana ngezinye inhlelo eziphuma kubabona kude njengoba kulobu dlelano olunjalo ungathi uqinisekile ukuthi kumele bengasabi
ngathi ukuthi into kwabo lokho kuzaba nzima njengoba le nto ethi internet ayisikho ukuthi ungayivalela ngendlela elula umuntu engathola le app ngezinye izidlela ingavula leyo website ngenye indlela uzivalile sibili leyo app kumbe leyo website ngendlela yokuthi angeke kubonakale ngabantu kuyayenza kube nzima njalo futhi isikhathi esiningi kuba lento le esiyibonayo endaweni zabo internet ukuthi ungazami ukuvala ulude ku-internet kuyaqinisela ukuthi abantu into leyo beyidinge kakhulu so ambona abazama ukuvala lokhu kodwa bengazama kodwa amboni ukuthi asebenza
ngiyakuzwa kahle mnumzane ulasi isiluleko na sokunikeza abanye abasakhulayo abathi bayesaba ukuthi umsebenzi wabo uzathintwa yile bhodi
kungesaba ukuthi uzatholakala ngoba isikhathi eziningi akuzitholakali ngendlela obona ngayo kuma-apps azokuvikela ngale mali abantu laba abavula isito zama-apps o-google labo-app abaphungupha ukuthi i-app le iyakhe ngumnumzana lo kumbe i-company le information bayazigcinela kona ngokwabo
Alo-ke ngumnumzana Hannibal Ndlovu ingcwethi kwezemitshina yamakhompyutha usixoxelaye ecingweni eseHarare
Live Talk wasihluzeni bomama lamhlanje sikhangela impiko ethi abesifazana yibo abesaba kakhulu ukuthi bangehlelwa ludlakela phambilini kokhetho lomnyaka ozayo.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington.
Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
Abanakanelwa ukuthi ngabalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abeqembo le-Al-Shabaab babikwa bebulele umbalisi oyedwa bathumba omunye njalo bathiya betshise isikolo ekade befundisa kiso izolo kusihlwa ngenyakatho kwele Kenya.
Kule bhomba elidubuke emoteni enkulu emadabuka kusalamhlanje esigodlweni se-Afghanistan eKabul labulala abantu abangamachumi edlula athoba munwe munye i-90 kwalimala abangamakhulu amane i-400 lokhu kwenzakala esigabeni se-Wazir Khabar Khan esihlala abameli bakwamanye amazwe kulelo lizwe. Ucwaningo olwethulwe inhlanganiso ye-Afrobarometer oluthi izizalwane zeZimbabwe ezifika kusilinganiso sokungamachumi amahlanu lambili 52% ekhulwini zithi sezihlalela evalweni zisesaba ukwehlelwa ludlakela kwezombusazwe seluvuswe ukungahlaliseki kwezizalwane zeZimbabwe. Lolu phenyo luthi abantu abahlala emadolobheni kanye labesifazane yibo abalokwesaba okukhulu kwedlula abesilisa kanye lozulu ohlala emaphandleni. Inhlanganiso le ifumane njalo ukuthi amachumi phose ayisitshiyagalombili abantu afuna ukhetho luqhutshwe ngendlela ecacileyo njalo ezasuthisa umuntu wonke kungela kwethuselwa kumbe udlame. Pho manje kuzahamba njani ngomnyaka ozayo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele intatheli izindaba umnumzana Mxolisi Ncube endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTCT unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Ngumbono omuhle kakhulu ngoba sonke siyazi ukuthi ukhetho elizweni laseZimbabwe lulobudlwangudlwangu, kutshaywa kwabantu, kutshiswa kwemizi, ukubulawa kwabantu. And sikhuluma kunjenje, izani isiqalile manje umsebenzi wabo ukuhamba behlukuluza abantu, betshisa imizi yabantu. Kodwa kayikho enye indlela yokuthi sikhiphe uhulumende, ngoba kamboni ukuthi singaba namandla ukuthi siyechitha elinye igazi sezithatha izikhali, ngoba singaze sithathe izikhali sichithe igazi noma sokubomvu sokumnyama kuzakuzakuzamele sibuyele etafuleni siyegumisane umlota sixoxisane sidinga izindlela. So singachithelana igazi thina sikwazi ukuthi kumele hlalisane phansi sikhulumisane. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi izizalwane zaseZimbabwe kumele zivuse umhlonga zitshengise uhulumende wamasela wezani ukuthi hhayi sebekhathele abasafuni ukumvuka.
Mnumzana Ncube, wena uthini ngembono kaNkosazana Khumalo la?
Nami ngivumelana naye ngokungathi akhangela kulabantu abaningi ikakhulu intsha abathi bona ukuya ethethweni ukuzidlalisela nje isikhathi ngoba ungaze uvote kanjani lo uhulumende lo okhona ilibandla leli libusayo ngithi mhlawumbe ingaze linqotshwe njengoba seleke latho ukuthi lona alingeke livumele ukuthi ipenseli ikhulele umbhobho. Kungakho abantu basuka badlangalo endabeni ezinjalo lokuthi ikakhulu ngento eyenzakala ngo-2008 zakubona sonke ukuthi ngenxa yokuthi ibandla leli libusayo elihlala liyile libusayo kusukela ngo-1980 lanqotshwa, sabona ukhetho likamongameli sokuthatha inyanga yonke ukuthi kumenyezele ukuthi ngubani onqobileyo. Konke khonokhu kusuka kudangaze abantu bagcine sebezifusha ukuthi kanti khona vele singaze siyevota akula mehluko obakhona ngoba sizaqhubeka siloku okuyenzakalayo ukuthi sizotshaywa sisiya ekuvoteni sibethi tshaywe ngemva kokuvota sesitshayelwa ukuthi sivote kanjani. Kukanti inguquko ayibuyi futhi ibe khona, kungaba kuyinto enkulu edangaza kakhulu abantu.
Makhumalo, uphenyo lolu esikhuluma ngalo luthi lona kulabantu abafika bona 78% abathi basevalweni bayesaba ukuthi vele lanxa kukhulunywa labo ngophenyo lona lolu bazibona besengozini. Manje pho lina njengabamabandla aphikisayo libona ungani abantu bazakhulela ukwesaba lokhu na?
Okwakhathesi njengezalwane zaseZimbabwe siphakathi kwedubo. Abantu abedlule beqedile esikolo kabafundi esibhedlela sezisifa, isikolo akusafunda akuselamali ezindlini akudliwa. Mina njengezizalwane zaseZimbabwe sibona kuqakathekile ukuthi sidubeke izizani yenza umathanda phezu kwethu, hayi asihlaleni ezindlini siyekele ukuyavuta. Njalo siyekele nokukhankasela ukuthi afake imigoqo ezakwenza ukhetho lolu ungaze waba nomuntu oyesabayo, ngoba lokhu ukuthi saleke sikhale ukuthi izani yenza lokhu, izani yenza lokhu, yikho abakwenzayo. Kodwa thina sibaningi ukwedlula bona, kanti sizakwesaba kuzokwini ngase sisifa sesifile njengoba kungithi. So mina ngiyakhuthaza izalwane zaseZimbabwe ukuthi yebona ye iyani thina maNdebele basibulala ngegugrawundi, kodwa lokhu izani yangenayo kayikazi wini kobulawayo, noma ukuthi kathesi bangenile ngokuthi kazange sikhambe ukuphedelwa khona kabakazi. Siyasibatshengisela ukuthi hayi bo lanxana sibulala ngegugrawundi asifuni ukuthi silisibuze. Kungeka sikwanise ubuntu ukwenza emaNdebeleni yonke, iZimbabwe yonke izakwanisa ukukwenza, ngoba nxa sosiyekhethe laphana yabuyedwa. Njalo asimele sivumele ukuthi izani sihlukuliwe, ngoba amasosha lamapholisa lama-CIO laba abasitayayo ngabantu abahola imali yethu, ngoba bahola imali yethu ye-tax, izisebenzi zethu. Kumele sizibonise ukuthi hayi walinamandla nokuthi thina lisebenza kithi, kumele ligcine thina, akugcine umuntu osithentelayo.
Mnumzana Ncube, wena njengentatheli zindaba ubona njani lokho kwenzakalayo, kakhulu nxa sikhangele indaba esezikhona ngokuthi ngubani ozakhokhela umanyano wamabandla?
I think ngombono wami mina yiyo into enkulu kakhulu esuka isilimaze leyo ukuthi nxa sikhuluma ngokumanyana kwamabandla asikhulumi ngokuthi lawo mabandla amanyana phezu kwani ngaphandle kokukhipha uhulumende okhona, amanyana futhi ebeke simiso bani singakaze sicabange ngokuthi ngubani ozathatha lesi sikhundla, ngoba indaba yezikhundla le yiyo esuka ihlukumeze yenze ukuthi ngigcine ngasali khona lokho kumanyana. Ngoba umnumzana uTswangirayi uzakuthi njalo eqinisile athi mina ngimengile abantu abaningi abangilandelayo, kodwa elabantu abaningi abamlandelayo bamlandela yini ngokuthi uhlume phezu kwalokhu abakucabangelayo bona abantu abakufunayo na?
Hello ke ngumnumzana Mxolisi Ncube intatheli izindaba ubexoxa indawonye lomsekelo wesikhulumelise bandla le MTCT unkosazana Thabita Khumalo.
Lanxa amabandla ezombusazwe aphikisayo ekhankasela ukuthi imithetho ephathelane lokhetho iguqulwe, lokhu kulakho kungenzakali kungakenziwa ukhetho luka-2018. Kubika uMavis Gama.
Isisekelo sombuso kanye nemithetho elawula ngezokhetho kunikeza umkhokheli welizwe amandla wokutsho usuku lokhetho kungakhathalekile ukuthi sesiguquliwe loba hatshi. Isigaba 143 section 1 sesisekelo sombuso sikubeka sobala ukusebenza kwedwala leparlamente okweminyaka emihlanu kusukela ngosuku lokugcotshwa kwamongameli. Lokhu kutsho ukuba idwala elikhona manje lizokuma ukusebenza phakathi kwamabili mhlaka 21 Ntulikazi ngomnyaka ozayo, njengoba umongameli Robert Mugabe wafungiswa ukuthatha leso sikhundla mhlaka 22 kaNtulikazi ngomnyaka ka-2013. Umthetho uthi kumele kube lamalanga angedlula amachumi amane lane 44 days loba ukwedlula angamachumi ayisichiya galombili lane 84 days kusukela lapho kubethwa khona usuku lokhetho langosuku lapho luzoqhutshwa khona. Umsekeli wesikhulumeli se-MDCT unkosazana Thabita Khumalo uthi kabajajuliswa ngamalungiselelo okhetho luka-2018 enziwa ngababona ngezokuqhutshwa kokhetho abeZimbabwe Electoral Commission ZEC.
Ngothi lezwa ni-PF abazama ukuthi bayisebenzise ukuthi bajontshe ukhetho kuleli lizwe. Zonke siyazi uMazimbabwe enza mahle ukuthi njengamabandla aphikisayo besiloku esixukaxuka nayeZEC ukuthi itshintshe indlela okwenziwa ngawo ukhetho, ikhangela u-voters roll, ikhangela ukutholwa kwabantu bezithupha, ikhangela lezingwadu zabantu abangelazindlu kodwa beloja.
Unkosazana Sandra Ndlovu yisifundi sekolitjini le-Midland State University njalo engomunye wabuntanga bebandla le-MDCT. Yena labanye bakhe uthi bayakuzwisisa okuthiwa ngumthetho wezokhetho.
Thina njengabontanga siyazwisisa ngoba nxa sikhangele le-ZEC siyikhangela isitshengisa ukubana kuzaba le-BVR, Biometric Voter Registration. Njalo lathi singabontanga sizimisele ukubana kusiyafika ukhetho sibe lathi si. Sitholakala siyingxenye yalolo khetho.
Uthi bazophatheka ukhetho loba ingenziwanga indlela yokubhalisa amagama abalelungelo lokuvota kusetshenziswa indlela yakulezi nsuku ye-biometric voter registration.
IZEC ingasehlula ku-BVR sizimisele njalo ukungena kuyoyona le ndlela ababesiwekele yona. Thina ngoba esikukhangeleleyo ukuthi siqoqane njengabontanga, weze bafakile i-BVR bayikhipha, thina sesikufune ukuthi singene ekhethweni. But i-BVR yindlela kade siyikhangelele njalo yindlela esiyifuna ukuthi sihambe ekhethweni ngo-2018.
Umnumzana Steven Sibanda ngomunye wabontanga abaphatheke emikhankasweni yokususwa embusweni kukaMgabe ephansi kwabeqembu le-Occupy Africa Unity Square. Usibanda uthi ngesimo esikhona kusoba lokuba amabandla ezombusazwe aphikisayo akakalulungeli ukhetho.
Singangena ukhetho ngomumo esiwo wona iqiniso ubana siyadliwa iZANU-PF. Njalo sihleli sikhala nge-BVR. Ngolunye uduwo esilalo ukubana sikhangela into eziphezulu kwamanzi singakhangeli enzikini yamanzi. Njengobana uMongameli Mugabe ngamemezela ukhetho lwa ukhetho namhlanje still uyabe lokhu within i-constitution. Silakho ukudliwa ngoba asikavumelani njengama-opposition parties bana mbani oza leader ngesithi i-grand coalition ngesilungu. Njalo asikavumelani bana ngubani ozathatha le-constituency kubameli babedale le-parliament. Njalo ngathi kuningi esimele sikwenze njengama-opposition parties.
Uthe okudanisayo ngoZulu ikuba lokhu esilela kulwazi kwezokuqhutshwa kokhetho elizweni.
Njalo ngathi ukulungiselela sibili hhashi asikafiki indlela engathi sesilungiselele ngayo okuqinileyo. So siselomsebenzi, seselomlando ukubana siyefundisa uZulu jikelele phandle ngale njengo-opposition. Kuba nathi nxa sisiyavota abalapha liyavota lifika lapha, abalapha liyavota lifika lapha. Ngathi le ZEC ayikazitsheli ukubana abantu bami kanje. Xa uhlala njengokuthi uhlala emfakose kustudiye nje ungcelo wakho yilo lalo xa uhlale kambuzuma kusitutenje ungcelo wakho uyabulapha lalapha so ngathi seselomlando seselomsebenzi omkhulu kakhulu
lo msakazo ka usanelisanga ukukhulumisana labenhlanganiso yeZEC ukuzwa umbono wabo phezulu kwalolu daba ngimele Studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weMelika.
Kuvamile ukuthi abasifazana bakhahlanyezwe lapho okulempi yemvukela. Abasifazana balembono ebalulekile ukuthi kwenzakalani endaweni lezi. Kodwa ke bathiwa phandle nxa sokusenziwa imizamo yokuhlolisisa indlela zokumisa udlakela lolu ukuze kube lokuthula. Ilizwe leMelika lizama ngamandla wonke ukuthi kungenzakali konke lokhu. Ngakho ke lisebenza lenhlanganiso ye Global Peace Operations Initiative kumbe iGPOI iyasungulwa ngomnyaka ka-2004. Inhlanganiso le isebenza lenhlanganiso ezingamajumi amahlanu lantathu 53 ukwenzela unqabela ukulwa emhlabeni wonke jikelele njalo lokusekela imisebenzi yenhlanganiso yamazwe omhlaba e-United Nations ezama ukulethela uZulu ukuthula. Enye injongo ye-GPOI yikukhulumisana lokuvimba ukukhahlanyezwa kwabesifazana lapho okudingakala khona ukuthula. UDana Hawke okuhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe okhangelane lemizamo yokukhulula abantu abancindezelweyo uthi ukusebenza labesifazana lapho okwenziwa khona imizamo yokuletha ukuthula kuyanceda okumangalisayo. Uthi abesifazana bayenelisa ukukhuluma lalabo abakhunyulwa kubutho abadlongulweyo njalo lokuthuthukisa omama lamantombazana. Inhlanganiso ye-Global Peace Operations Initiative izama ngamandla wonke ukuthi abesifazana baphatheke kwezokuletha ukuthula njalo lokuvimba ukuba kungadlengulwa omama lamankazana.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Wangishiyela themba.
Wangishiyela mina noma themba.
Logo ke
lo yamangalisa.
Logo ke
lo yamangalisa.
Mami
Mami bani dandana, eyihleli, ngaphansi komthunzi, lo uyangimangalisa, hau, hau, hau.
Ngayibuza,
ngayibuza igama layo,
ayiphendulanga,
ayiphendulanga. Yaphela phansi, yaze yakholwa, izinyembezi, izinyembezi.
Nomathemba,
nomathemba, wangishiya. Zela ngetwa noma tema wamishia. Zela ngetwa noma tema
ma
noma tema
ma
wamishia.
Sekole
zela ngetwa noma tema
ma
noma tema
ma
wamishia.
Senambi
zela ngetwa nomatemo
semnambi
sala umetwa nomatemo
sekolo nomatemo azabale nencwadi encane
uya nomatemo
semnambi
yethu
nomatemo
azabale.
Ingoma emnandi, ingoma ye Lady Smith, Black Mambazo, ethiwa yona nomathemba isigqibela uhlelo. Kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebezisilazo lamhlanje.
Izakhamizi zezansi emaNdebeleni zithukuthele phezu kokwabelwa kwabasakhulayo beZANU-PF imigodi yokwemba igolide eBhalakwe.
Bekuphithizela emarondela lamhlanje kulungiselelwa umhlangano kamongameli Mgabe kusasa.
Thwakazi kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngentungameli Nkomo.
Lo Chris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.